Abantu balelungelo lokucabanga indlela abacabanga ngayo, kodwa enye into kumele sinazelula ihlanganisweni layo ile ndlela eyokwenza izinto ngayo, and akumelanga siphambuke kuleyo ndlela sikule sizo okunye okutsha okuzasisethela esikuthi ngesilunga ama-presidents azawarongo futhi. Umuntu wakulelungelo lakhe lapha eZimbabwe njalo even nasemhlanganeni futhi abantu banamalungelo abo agcweleyo, kodwa kule ndlela ezafakwayo ezokuthi nxa ungasuzikanga lokho kumele kuhambe ngendlela leyo. And mina ngokwami I hope ukuthi nami silandela khonokho ukuze kusasa singabi lama-problems sesibonona ezinzinto asizihambisanga kuhle.
Khonokho okwenzakalayo kungakutshengisa na ukubana kulobunzima ebandleni njalo kungaphazamisa ethethweni?
Well, mina into engiyibonayo sibisile kulona ebandleni lethu phakathi lapha bakhona abanye asebengenile phakathi bengenela isinqumo esisodwa kuphela esokuzobhidliza umhlangano bephakathi, ngoba sokubonakela ukubana umhlangano wethu awubhidlizeki ungaphandle. So ngilokukholwa sikuthi hhayi sesinabantu esihamba labo kodwa singahambisani labo emcabangweni, bona bevele beneyinjongo zabo ezokubuya uzobhidliza umhlangano wethu. And ngiyakhuleka ukuthi ngabe abadala singahlala phansi masinyane sifake amakhanda ndawonye sikhiphe umthakathi lo sengenele emzini wethu, ukwenzela ubana nxa ukhiphe ubuya lubuye luzithole simile siqinile sibambele, ngoba nxa kungelanga ukubambana akula mpumelela phakathi. I-youth power akukusadingakala sokuthi sibambane sibe nyandanye andubana sizikhangela-ke okwamavoti.